Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 25 kumpandula 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uyaqhubeka umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly e-New York khonapha eMelika, omele umongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Frederick Shava ekhangelelwe ukwethula amazwi akhe namuhla.
Silokubonga kakhulu ngoba vele thina ama-chief uma wathi ukuthi ukhipha ama wathi ongela transport bekunzima ngokubuhlungu.
Uhulumende kaMnangagwa uthengela izinduna izimota ngesikhathi eleZimbabwe lidinga imali edlula amabhiliyoni amathathu amadola eMelika eyokuthengela abalambayo ukudla.
Yona ngokwayo kayisiyokudla iuria yokuncedisa ukuthi inkomo zenelise ukugaya ukudla.
Uwisa ezimathonsi ugogo ofelwe zinkomo zakhe zonke eziyisishiyangalombili kwasala amathole amabili kuphela. Ngemva kokudla ukudla kwezifuyo okwaziwa ngokuthi yi-Napitapi 98. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uyaqhubeka umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly edolobheni le-New York khonapha eMelika namuhla, omele umongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Frederick Shava ongumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ekhangelelwe ukwethula amazwi akhe namuhla. UMnangagwa kabuyanga emhlanganweni lo ngoba esithi uphathekile. Ukuze sizwe okunengi okwenzakalayo kulomhlangano namuhla, silentatheli zimbaba yeStudio 7, uTaboka Ncube. Taboka, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yeah, ngiyabonga Ntungamile.
Yeah, ungasichasisela kwenzakalani namuhla?
Namuhla bayaqhubeka phambili abakhokheli bamazwe omhlaba ukuxoxa ngendaba ezijeneyo ezikhangelane namazwe omhlaba. Kodwa umuntu obenguye okhangelele ngabantu abaningi kakhulu njalo okhulume namhlanje ekuseni ngumongameli wele Ukraine umnumzana Zelensky, njengoba sikwazi ukuthi sekule minyaka emibili kulempi elizweni lakhe. Ubekhuluma-ke ngodaba olwe-nuclear esithi uyabonga kakhulu ukuthi inhlanganiso ye-United Nations labanye abakhokheli bonke bavumelana ukusivumelana sokuthi kuvikeleke ama-nuclear plant ase-Ukraine, esithi ama-nuclear indawo ze-nuclear lezi ziyingozi kakhulu nxa zingahlaselwa, zilakho ukuthi ziphazamise kakhulu i-Europe yonke kumbe umhlaba wonke nje jikelele. Yiwo ke amazwi akhe amakhulu abewakhuluma njalo ekhuthaza abantu amazwe omhlaba ukuthi aqhubekele phambili esekela ilizwe lakhe ngalesi sikhathi sekulenye impi esihlupha e-Middle East.
Ubaba Frederick Shava onguye omela umongameli Mnangagwa emhlanganweni lo ukhangelelwe ukukhuluma namuhla, uza khuluma sikhathi bani njalo kuyini esingakukhangelela kumbiko wakhe?
Umnumzana Shava ukhangelele ukuthi uza khuluma ebusuku namhlanje, njalo nguye umuntu ozakuba ngowokugcina. IZimbabwe ibifake ukuthi ayisoze ibe ngeyokugcina, kodwa ngenxa yokuthi umongameli umnumzana Mnangagwa kasafikanga, bahle bayidlulisela-ke phambili ukuthi uzakhuluma ekugcineni ngemva kwabakhokheli bonke. Njalo ukhangelelwe ukuthi engaphatha udaba lwezijeziso zomnotho, lapho akhelelwe ukuthi uza kuba ekhuthaza ukuthi kwesulo ezitheziso ezethethwa umongameli nangakwa kanye namankampani labanye abalichumi. Njalo ukhayelela ukuthi engakhuluma njalo ngodaba olokuthi amazwe akuzekazi le-Afrika lawo enelisa ukuthi angene kwi-United Nations Security Council, okuludaba olukhulunywa njalo ngumnumzana Ramaphosa umongameli wakwele-South Africa izolo.
Okokugcina Taboka, siyazi umongameli Mnangagwa ubehlele ukwenza imihlangano thize ehlangana lezizalwane zeZimbabwe labo somabhizimusi. Isakhona yini limhlangano?
Imihlangano eminingi ayisaqhutshwanga, ubekhangelele ukuthi ngovulo kufanele abe eqhuba umhlangano labo somabhizimusi, kodwa lowo mhlangano ugcineke usumiswa. Njalo kujwayelekile ukuthi ngezinye izikhathi kulabantu abayabe bethengisela bephandle lapha akula abeZimbabwe, kodwa bakhona abathengisele ngomgqibelo besima lohulumende kamnumzana Mnangagwa. Akula mihlangano ecacayo sibili eveza ukuthi iyaqhubekela phambili, eminingi imisiwe ngenxa yokuthi kasenelisanga ukuthi abuye. Njalo kulezinye eziphatha amandla zikahulumende weZimbabwe ebezilapha eNew York esezisukile zabuyela-ke ekhaya, umhlangano ongakapheli ngenxa yokuba yena engasenelisanga ukuthi afike eNew York.
Hayi, ikwakalulwa mathi nongona Toboka.
Hayi, Toboka bazo Nkomo.
Siyabonga uTaboka Ncube, intathelizindaba yeStudio 7, besikhuluma-ke laye lapho ese-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. Uhulumende kamongameli yamasoni Mnangagwa usenikeze izinduna izimota zohlobo lwama-Isuzu ama-Double Cabs ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lendlala esabisayo edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Okwamanje eleZimbabwe lidinga imali edlula amabhiliyoni aseMelika amathathu, i-3.3 billion, yokuthengela abalambayo ukudla. Abaphikisayo bathi sokunguthaphutshiye kuhulumende kaMnangagwa onika izinduna ezinye izimota ngohlolanja lonyaka. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Izimota lezi ezibiza izigidi ezilitshumi lasithupha, 16 million, ziyingxenye yalezo ezithengwe nguhulumende kungela mali ebekwe eceleni eyokuzithenga. Kodwa ke uMnangagwa unike izinduna imota lezi namuhla eHarare, uthe kuqakathekile ukuba inkokheli zomdabu zibe lezimota zokuthwalela uZulu ukudla lokuqhuba eminye imisebenzi.
Facility ensures that the chiefs can carry out the critical duties.
Imota lezi zizakwenza ukuba induna zenze umsebenzi wazo kuhle. Uhulumende wami uzaqhubeka esipha okuningi okufana nalokhu ukuze induna zethu ziphile ngcono.
Induna uwadalala emawaba eGwanda utshele iStudio 7 ukuba bathakazelela izimota lezi.
Sinokubonga kakhulu ngoba vele thina amachifu kumawadi ukuthi uphutshe amawadi ongela transport bekunzima bekubuhlungu.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe labamabandla aphikisayo bathi imali ethenge izimota lezi bekumele isetshenziswe ukuthengela abalambayo ukudla. Omunye wabasola okwenziwe nguhulumende ngumnumzana Divine Hobe owebandla le-Nationalist Alliance Party.
Kahle kahle nje indlela eqondileyo ukuthi izinduna ngabe ziyathola amandla alokwenza lama-natural resources ezigaba zabo, ukwenzela ukuthi izigaba zabo zithuthuke bekwanisa ukuba lesikhwama semali esivela kulawo ma-resources. Okuzagcina kubangela ukuthi ukuthengelwa izimota lokhu lokuphila ngani ngabantu abaphiwayo njengeziphepheli kuyabe kungekho, bengabantu abakwanisa ukuphila okulenhlonipho kulesithunzi.
Okunhlanganiso ye-Democratic Forum umnumzana Zibusiso Dube yena uthi kumele uhulumende abekwazi okuqakathekileyo ngesikhathi sendlala.
Kumele uhulumende yase imali endaweni eziqakathekileyo, hathi kufuna ukuba apha ukudla khona kule ndlala engayo. Akumele kulungiswe lokho.
Uhulumende weZimbabwe lonyaka waphanyeka isicelo sokuncediswa ekudingeni imali yokuthenga ukudla kwabalambayo kuhlanganisa ezishiyene ezigoqela e-United Nations. Loba kunjalo kukhanya uhulumende eqhubeka ngezinye inhlelo ezisebenzisa imali eningi elizwe ezifana lokuthengela izinduna izimota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolo Zindlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Omela isigaba seGlenview edale lePhalamende njalo elilunga leTRC umnumzana Happy Mochi Ziva obotshwe izolo uvikwa emiswe emthethandaba lamuhla. Kucala letheswayo elokudlwengula untombazana oleminyaka elithumi lasithupha njalo uzaphindela emthethwandaba mhlaka 8 ngenyanga ezayo. Ukhangelelwe ukukhalaza edale leHigh Court ukukhululwa ngemali yesibambiso ibail. Kusenjalo inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Wondongwa ogogekileyo wabotshwa e-Avondale lamalunga e-TRC ulokhe engakakhululwa ngemali yesibambiso i-bail futhi uhlukuluzwa ngenxa yesimo sakhe. Usamekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seATUS umnumzana Themba kuye moyo ngalolu daba.
Umbalisi uWondongwa okwakuqala kumele simkhangele khona lanxa thina siyi-ATUS sikhuluma ngokuthi lilunga lethu ngumuntu ogogekileyo osebenzisa i-artificial leg, osebenzisa i-artificial hands. Nxa esejele ugeziswa nzima, ugeziswa mbani, ngoba ukugeza uyancediswa unkosikazi wakhe, ukugqoka, ukudla, ngumuntu odinga ukuthi ancediswe. Okwesibili ngumbalisi owe-ICT esikhangelela ukuthi nxa elokhu esentolongweni engathonisiswa kungazakala ukuthi ulecala kumbekala cala kubisela abantwana abafundisa emuva. Asiyala abantu nxa belamacala kumele babotshwe, kodwa abantu bengabotshelwa ukuthakazelela usuku oluthakazelela i-Afrika yonke. Kuni namagqwetha akhe ecela ukuthi umndodalwana athonisiswe vele ekhaya. Imbangela kuyikhona ukuthi udinga ukunakekelwa angikakuthole ejele. Okunye sibe sabayekela lamhla nanxa bengaze bemkhiphe. Unkosikazi wakhe laye wade vuka esiya ecourt ethwele iplacard ethi free Wondongwa, laye wahle wabotshwa. Asazi-ke ukuthi nxa bekhitshwa abantwana babo bazabe benjani kumbe betheni.
Kuyini elikhangelele ukubona kusenzakala?
Sikhangelele ukuthi banikezwe ithuba lokuthola ibail. UWondongwa laye akathola ithuba loku yesibhedlela ayenza ama-medical check-up ukuhlolwa ukuthi njengoba sihlala isikhathi eside kangaka akukho yini ukuhlukumezeka osekube khona kusimo akiso. Babuye bathole ithuba lokuthi uWondongwa akayihlangana labantwana bakhe. Izikolo sezivuliwe, abantwana lokhu belahlekelwa imfundo. Ungasijabulisa ukuthi onikolu baphumile, kodwa ekuqaleni vele umntwana wesikolo abotshwa azahlala isikhathi esingakeyana evalelwe entolongweni kumfundisani kusisangakhe. Thina njenge-atrocity umuntu wonke osezimbabwe usengu-chairperson we-SADC, njengoba u-chairperson we-SADC kunikezwa ilizwe. Simkhangele-ke upresident abuye abe ngu-chairperson we-SADC ukuthi sokumele njengoba izinto ezinzima sezibikwa kuye ze-SADC. Lokhu sikubika evele kukhangele kangenele kundaba yalaba abantu abalokhu bejitsha entolongweni bengona ngalutho.
Amapholisa asemangalelwe yilaba ababotshiwe ukuthi abahlukuluza. Ubona ingani linyathelo elihle yini le?
Linyathelo elihle nxa selikhangele, kodwa sikhangele ukuthi umhlaba wonke uzavula amehlo ukuthi kalisoze lifuqele ngaphansi kwe-carpet kube nje indaba phela kungelalutho.
Lo ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abezindaba abe Reuters babika ukuba iHezbollah izame ukuhlasela isikolo samapolisa ensitha awe Mossad kwele Israel namuhla. Ele Israel lithi kwethule okuzanywe kwehlule okuzanywe iHezbollah ngoba iwise amabhomba ebutho leli amanengi aphoselwe elizweni leli. Kubikwa njalo ukuba ele Israel selifuna ukuthumela ibutho kwele Lebanon njengalokhu elikwenza eGaza lapho eselibulele khona abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,200. Umongameli Claudia Sheinbaum wakwele Mexico uthi inkosi yakwele Spain uKing Felipe kayinxuswanga ekugcotshweni kwakhe ngoba kafuni ukubona ukuba ele Spain lenza umonakalo omkhulu ngesikhathi lihluthuna ilizwe leli kusukela ngomnyaka ka-1591. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-AFP. Leyi Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, abezindaba abeReuters babika ukuba owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uza kwethula imithetho eza kwenza ukuba osomabhizimusi beMelika bengaqhubi amabhizimusi abo bekwamanye amazwe. Wethule umbiko lwekhankasela ukhetho oluzayo izolo kusihlwa. Kusenjalo umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris ozancintisana loTrump kukhetho lukamongameli ukhangelelwe ukuba namuhla uza kwethula umbiko wakhe kumabonakude we-MSNBC. Unkosikazi Harris ukhangelelwe njalo ukuba uza kwethekelela isigaba sePittsburgh namuhla ukuyakhankasela ukhetho. Amanye amaNdebele ahlala kwele Botswana aphezu kwemizamo yokuvuselela amasiko awo ngesikhathi ebhekane lokuchabalala kwalawo amasiko, ikakhulu ebantwaneni abazalelwa kulelo lizwe. Kodwa imizamo le ibhekane lobunzima bokuhlangana kwamasiko achiyeneyo kulelo lizwe. Intatheli zindaba eStudio 7, umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo.
Ukulondoloza amasiko ngomunye umlando onzima obhekane leningi eliphuma eZimbabwe lisiyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe. Iningi selinemuli ezikhuliswe emazweni atshiyeneyo, kukanti abanye bayenda kumbe bathathe kulawo mazwe abafikela kuwo. Lokhu kutsho ukuthi amasiko abo asequnyiwe ngoba isehlangene leminye imihlobo etshiyeneyo. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe e-International Organization for Migration, IOM, ithi amasiko ngezinye zezinto eziphambaniseka kakhulu uma abantu suka endaweni yabo besiyahlala leminye imhlobo. Kwele Botswana inhlanganiso yeSibanye Cultural Society egxile kakhulu ekulondolozeni amasiko esiNdebeleni izama konke okusemandleni ayo uthi imikhuba lezenzo zingalahleki ikakhulu ebantwaneni. Okhokhela linhlanganiso umnumzana Colin Dumani Mlalazi uthi akulula ukuthi balondoloze amasiko ngomumo okhona bengaphandle kwelizwe.
Abantu bethu abasasazi isintu lapho abantu bethu nxa ufika ebanganini bethu esazi ukuthi nana ngowekhaya umbingelela abantu abakhe. Sabona mntwana, hi, I'm fine, mina hi bo.
Okunhlanganiso yeZimbabwe Community kwele Botswana Mnumzana Sifas Chuma uthi umumo okhona wenza kube nzima ukuthi amasiko ehlale qotho engaqonqwa ukuhlangana leminye inhlobo.
Indawo yamasiko iyahlupha kakhulu ukuthi siwagcine siphandle kwelizwe systems njenge ngoba kanengi sifika lapha siqala ukufunda indimi zabantu labantwana ezikolo bafunda kuma private schools bakhuluma isikhiwa endlini sokukhuluma isilungu. So yona le into vele ngokuqala iyenza kuhle kube nzima.
Unkosazana Rita Hadebe uthi noma nje impi yokuvuselela amasiko ikhanya ingathi ayinqobeki kumele kuzanywe ngamandla ukwalondoloza.
Akukhona esingakwenza thina as a cultural association singazama ukuthi ngoba silamadishi ukuthi maybe ngazama ukwenza maybe ama extra lessons something like that ukuthi bazame ukubakhuthaza nge-language even ngamasiko.
Umnumzana Bekithemba Jelo uthi okuhle kuthele Botswana liyavumela ukuthi kube le ndlela emiye emhlobo igcine amasiko ayo.
Umbizo ngalo liyasivumela ukuthi lapho sibuthakala sibuthane ngamasiko ayo. Kodwa kuba nzima ngenxa yokuthi esihlezi labo babe bengenzi amasiko afanayo.
Iningi likhala ngokuthi ikakhulu intsha lamuhla ayisakwazi imvunulo, ulimi, ukudla kanye leminye imikhuba ehambelana lendlela zokuziphatha. Inhlanganiso yesibanye yenza imizamo mnyaka yonke ukuthi ibe lo mbuthano obizwa ukuthi imbizo lapho unxuswa abazamasiko. Aliseke bahamba emkhosini lo bakuqala waziwa kakhulu ngokugcina imbali yamasiko. Mnumzana Phathisa Nyathi kanye lo wakhethwa umdeni wakokhumalo uba inkosi yesizwe sikamthwakazi ubulelani lobhengula khumalo yonke le kuyimizamo ikakhulu ukutshengisa abantwana ukuthi bavela ngapi njalo baya kuphi. Abanye njalo bavame ukuya kumgubho wenkosi umzilikazi eZimbabwe eminyaka yonke. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe olubona ngokusetshenziswa kwemali luzaqhuba umhlangano ngolwesihlanu wokuhlolisisa ukugugudeka kwemali yeZimbabwe Gold kumbe iZig. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abaqondisi bamabhizimusi amakhulu amanengi bekhala ngokuthi ukugugudeka kweZig kulakho ukwenza bavale amabhizimusi abo. Kubika uBathabile Masuku.
Uhlangothi lwe-Monetary Policy Committee lukhangelelwe ukuqhuba umhlangano lo ngesikhathi kulokufuthelana kumabhizimusi athi akusasebenzeki ngenxa yokugugudeka kweZig. Okwamanje idola leMelika lithenga amaZig afuya phose ichumi lane, i-13.98 emkambo kahulumende, kuthi emkambo wensitha lithenga amachumi amathathu, i-30 Zig. Amabhizimusi aphansi kwenhlanganiso ye-Retailers Association of Zimbabwe agoqela iSpar, iTruworths, iEdgars, OK Zimbabwe athi akusathengiseki impahla ngoba seligugudeke okumangalisayo iZig. Umnumzana Persistence Gwanyanya, ilunga lekomiti le-RBZ Monetary Policy Committee, uthi umhlangano abazawuqhuba ngolwesihlanu uzahlolisisa izikhalazo zabosomabhizimusi lozulu ngokugugudeka kweZig.
Siyafisa ukuthi kubuyele esimeni esihle ngokuphangisa. Ngakho ke idale lemali yebhanga lesizwe ele-Monetary Policy Committee liyahlala phansi ngolwesihlanu ukuthi likhulume ngendaba zomnotho welizwe.
Umnumzana Innocent Tapiwa Marimo, umqondisi wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Retailers, uthi benze umhlangano ngomvulo lomsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwengwa lophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamabhizimusi umnumzana Mangaliso Ndlovu abavume ukuba iZig isiwe isisindo okumangalisayo.
Current exchange rate is not
usupho olukhulu esinalo khathesi yisisindo semali esingasivumeliyo ukuthi sithole imali zethu esizisebenzisileyo. Sisebenzisa labasithengisela impahla ngedola leMelika kodwa inzuzo yethu siyithola ngemali yalapha okuba luhlupho kakhulu nxa sesidinga ukuyathenga ezinye impahla.
Ziyakhala izisebenzi labahlali bakobulawayo abathi iZig isiwe isisindo okokuthi isiphose ifane lemali yohlobo lwebond eyalahlwa ekuqaleni komnyaka lonyaka. Inkosikazi Sihle Mlawuzi ngomunye wabo.
Ngikhuluma kunje ikhuphe ngo-oil i-107 ngeZig kodwa nge-US dollar i-$3 ukuthi usetshenziswe rate bani khona lapho
Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi intengo yempahla iqonge kakhulu ngenxa yokugugudeka kwesisindo seziki.
I-government ekuthaza ukuthi isincedise lapha, ikhangele ukuthi ibone ukuthi vele imali leyo yezika isakhwana, ayisathenga.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcweti kwezomnotho esebenza eNational University of Science and Technology, uthi kuningi okungenziwa ukuze kumiswe ukugugudeka kweziki.
Indlela elula yokuqala yokubana sinanzelele ukubana nxa sifaka isisindo semali yethu, asiyiqathanise sisebenzisa lokho okukhuthazwayo kuthiwa yi-open market. Leyi ukuze iphumelele kuhle ifuna njalo ukuthi kuxhaswe ukukhula kwamabhizinisi.
Ngesikhathi iZiki isethulelwa uZulu ngoMabasa lonyaka, idola leMelika lalithenga amaZiki edlula kancane ijumi lantathu, i-13 Zik 20 cents, emkambo kahulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uwisa ezimathonsi, ugogo ofelwe zinkomo zakhe zonke eziyisishiyangalombili, kwasala amathole amabili kuphela ngemva kokudla ukudla kwezifuyo okwaziwa ngokuthi yi-Napitapi 98 akuthenge kobulawayo okulungiswa inkampani ye-Fivet. Unkosikazi Zodwa Dube ohlala eplazini le-Kenbank eMguza uthi wafika esitolo efuna isikuba avame ukusithenga, kodwa waphiwa ukudla okulomuthi obizwa ngokuthi yi-urea oyiwo obikwa ubulele inkomo zakhe. I-urea kumele iphiwe izifuyo ngesilinganiso esiphansi, hathi ukuthi iphathwe njengokudla kudla. Unkosikazi Dube utshele iStudio 7 ukuthi udabukile ngoba uselahlekelwe yinotho yakhe. Uthi ufuna inkampani ye-Fivet imbisele inkomo zakhe. Inkampani leyo na yethu le umbiko isithi isaphenya. Sixoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, yena oxwayise abalimi labafuyi ukuthi baqaphele ukudla abakupha izifuyo zabo. Uqale ngokuchasisa ukuthi i-urea kuyini kahle kahle.
Yona ngokwayo kayisiyokudla i-urea, yokuncedisa ukuthi inkomo zenelise ukugaya, zenelise njalo ukuthi zimunye ukudla okungabe kuphethwe kutshani, ikakhulu utshani obomileyo. So siyabe senzela ukuthi siqinise amasotsha kumbe ama-bacteria ayiwona ancedisa inkomo esiswini ukuthi yenelise ukugaya ukudla ikakhulu utshani obomileyo. So i-urea ngiyaqonqosela njalo ukuthi kayisiyokudla, kodwa yinto encedisa izifuyo ikakhulu inkomo ukuthi zenelise ukugaya utshani, zithole okunonisayo phakathi kwabo.
Kuyini ongakuxwayisa abafuyi njalo ngaphandle kwe-urea, yikuphi okunye ukudla okungaba yingozi nxa kungalandelwanga isilinganiso esiqondileyo?
Isixwayiso sokuqala ukuthi nxa uzasebenzisa ifide le-urea, kuvame kakhulu ukuthi isetshenziswa ilethwa iphakathi kumbe umkhothiso wenkomo, ukuthi inkomo esifuna ukuthi zikwenze ukuthi zikhothe kuhlela, zingakhotha bese zincedakala itswayi labonabitabi labomabiko. But okwesibili sinanzelele ukuthi abantu abaningi kathe sibathele utshani obusemabhelini. Utshani lokhu kwesinye isikhathi buza buphethe amawaya, amathambo nezinye nje izinto ezingalimaza inkomo. Amawaya aletha lokho esithi i-heart rate disease, ukuthi uzathola ukuthi inkomo izadliwaya, iwaya ke kayigayeke esiswini, izagcina ihlaka inkomo esiswini, izigcina iphazamisa ekudleni kwayo ngoba nxa iloko isifo yabe ithumukala. So linanzelele ukuthi ngalithenga amabheli, ibheli lilivule lili-check ukuthi akula mawaya yini, akula mathambo yini. Amathambo alengozi ukuthi avame ukuthi abejele umkhuhlane othiwa i-botulism. Lo lubona ngokuxhosa indenda inkomo, uyazibulala masinya ke lo. So ngenye into yokuthi fanele siyinanzelele.
Umuntu engehlelwa ingozi enje, manyathelo bani angawathatha ukuze ahlenge isifuyo zakhe?
Lapha lapho ibona iqalisa ukwenza ama-symptoms. Ugogo kade wabalisa ku-voice note yakhe. Siyasithi thina akayidingele inkomo iviniga. Ayinathisi iviniga. Iviniga iyanceda ukuthi neutralize kumbe ikhiphe ukuba
kwe-Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima. Kwanele Mthakazi, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo. Muntungamili Nkomo.